ngathi khangela umumo weZimbabwe, umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengabhulema umongameli bakathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni kaformer president uMbaza. Futhi izinto nje zizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi uma sikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona phana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe ngitsho le-South Africa wona layo umumo wakhona muvi khona ngale South Africa. Kwala bantu abaningi abantu bakithi khona ngale abasela msebenzi e-South Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza into ye-Ukraine le-Russia nayo yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies semali ena la even i-Southern Africa khona abasikhangela namazwe wonke ojikelezi. Sathola ukuthi umumo wezinto umuvi abantu izinto e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlante lana bathi bona umnankagwa akazange alalele ngitho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa ikhomishini leyo.
Ngiyananzelela nomazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi senesho kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona umumo wama-economy zethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi umazala mbala wayekwazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID into eyenziwa amakhiwa ama-Americans nama-Chinese bawazi ukuthi i-COVID yamanifestwa ngubani. But khonokwana yinto okuthiwe ngesikhathi kade kumele into zilungiswe. Umumo wethu waba mubi ngamandla ngoba bekade vele umubi umumo wethu ngesikhathi
so lapha kukhanyani
uvumelakambali uphela
uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto nje basikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle umumo wama-economies movie kodwa akulanto engashela kanti yenzakale abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.